Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 lamhlanje ngolwesihlanu ebuseni yimi usithandekile Mhlanga. UZulu seveze imbono etshiyeneyo phezu kokubuyiselwa komthetho weduty okumele ubhadalwe ngumuntu nxa ithenga impahla ezimqoka ezifana lokudla phandle kwelizwe. Umthelo lo wesulwe nguhulumende kunyanga eziyisithupha ezedluleyo ngoba abantu abaningi basebethwele nzima ngoku kwela amahlayana kwentengo. Kodwa esethula i-budget yomnyaka ozayo eParliament izolo, umphathi intambo wezemali, uMnumzana Mthuli Ncube, uthe uhulumende usebuyisela umthetho lo ngoba intengo yempahla isizinzile. Uthe njalo abamabhizinisi eZimbabwe ukuze athuthuke ngoba abethathelwa ibhizinisi zimpahla ezivela kwamanye amazwe afana leSouth Africa abezingena ngaphandle komthelo weduty. Lanxa abanye besithi bavumelana loMnumzana Ncube, abanye bakusola lokhu besithi kuzadala ukuthi uZulu weZimbabwe ophandle ehluleke ukuthengela umndeni imfanelo zeKhisimusi emazweni afana leSouth Africa leBotswana ngoba sokubhadalwa umthelo. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli inkomo weStudio 7 Uxoxele sikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community on South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Hey kunzima ikakhulu kulabo abantu ababesebe buyele ekhaya nje ne production environment yalawo ma products ekhaya ingekho kulelo zinga. So uma ungokukhangela kahle for the economy kuluncedo ukuthi ilizwe lingabe lithenga izinto ezifana nama grocery kwamanye amazwe ukwenzela ukuthi lithuthukise nalo i self production. So ungakukhangela kwenye level ungakuthi ukuthi kuza kunceda phambili, kodwa ngokwamanje nje ngesimo esikhona kuthelela umuntu okudiaspora i-problem enkulu ukuthi manje asakwazi ukuthi i-cost ayimaintaine kahle, ngoba manje suzathenga amagoods uphinde uyobhadalela i-duty, and of which is not exactly like wonke lawo magoods easily accessible as produced kwele Zimbabwe. So into le izobahlukuluza kakhulu abantu abakudiaspora ikakhulu lapha South Africa.
Nxa sesikhangela ukudula kwezinto khona ngapho kwele South Africa, siyake sizwa abanye bekhala besithi hayi akusafani lakudala kulezi nsuku, akusaphileki, izinto sezidula okumangalisayo, okungangokuthi kuzaphazamisa le ndlela abantu abathumela ngayo nje ukudla ngumpalakazi. Abanye bathi hayi sokukulutshwana esiyakuthumela ekhaya. Yebo kunjalo, bayasadalala abantu.
Bayasadalala ngempela abantu. Ungakukhangela even namhlanje i-Reserve Bank e-South Africa i-increase i-repo rate okusho ukuthi by 75% and i-cost yokuboleka kwezimali ikhuphukile. Lokho lakho kuba nomthelelo, kumthelela even kuma-consumption goods, ngoba mbayimbayimbayimbayi ama-renters for real estate lapho kurentwe khona ngama-shops, i-renti layo iyabe sibakhuphukele into ezifana nalezo. So kwesinye isikhathi ma ususithi uyakukhangela kuba ngono ukuthi umuntu ayethenga khona kwele Zimbabwe. Uhlupho ukuthi ziyatholakala na yini zonke lezi zinto umuntu angasuka ephethe imali ayezithenga khona le akhathe down i-cost yokulayisha. Kanti nakho mase kukhathwa down ama-cost lawa afana nalawo leyo industry, nayo industry esuka isi-affected yabona ababalayishayo. So zonke lezi zinto ziba lomthelela ongemnandi nje enhlangothini eziningi.
Bathi noma layisha bona bayakhalakhala njengabantu bonke lapho.
Sikibe singakezwa nkulumo, kodwa nje ma ungakucabangela from a distance uyabona ukuthi ma kuyukuthi abantu sebaphoqeleka ukuthi behle beyekhaya beyethenga i-grocery sebesekhaya, kuzoba nomthelela vele kumalayitsha. Kodwa-ke ma kuyukuthi lezo mpahla ezifunwa ngabantu zikhona ekhaya ngentengo elingeneyo, akulahlupho. Into esihluphayo kwesinye isikhathi kunanzelela ukuthi amashopu alaba belama-connections bayawo izinto ngaphandle kwelizwe babuye bazitshatshe at premium prices kwele Zimbabwe. So ngabe kuyukuthi vele ufaka leyo mthetho ewufakela ukuthi iZimbabwe isiproducer enough, ngabe akunankinga.
Yebo ke lo ngumnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, obexoxalo ngumntungameli Nkomo weStudio 7. Yebo ke okwamanje sendichiya izandleni zika Chris Gande ukuze aqhubeke ngohlelo lwethu.
Siyabonga ke sithandekile. Lingalitshona njani, livuka njani izulukandaba? Igama lami njengoba kuthiwa nguChris Gande. Ibandla lezombusazwe eliphikisayo leZimbabwe Freedom Alliance lizaqhuba umhlangano kusasa ngomgqibelo kobulawayo, lapho elizaxoxisana labantu ukuze liqoqe imbono yalo ngendlela uhulumende aphethe ngayo udaba lwegugurawundi. Lona athi ukuzaza kwalo kuzakhwela zizinduna. Umholi waleli bandla umnumzana Samkele Hadebe kanye lomsekeli wakhe umnumzana Moses Mzila Ndlovu bakhangelelwe ukuhola lumhlangano. Umnumzana Mzila Ndlovu wayengomunye okhokhela ugatsha lukahulumende olubona ngokukhumisana umlotha olwe-National Healing and Reconciliation. Wake wabotshwa ngenxa yamazwi awakhuluma ngodaba lwegugurawundi. Ukuze sizwe ukunengi ngalolu daba, usithandekile Mdlanga weStudio 7 uxoxe lonkosazana Beauty Ndlovu, umsekeli kamgcinisihlalo webandla leZimbabwe Freedom Alliance.
Thina njenge Freedom Alliance silibandla labantu ngakho sihlangana lozulu uze ndawonye sakhe izinqumo okwakhiwa ngabantu yikho abazakwenza umhlangano lo ngokaZulu kanti njalo indimba yawo yokwethulwa kwamaqiniso esingakuthi ngesingisi yi-truth telling lokulungiswa justice lokunye abantu abangathanda ukubuza abakhokheli silibandla lezombusazo akukho kusivalelayo ukuthi singaxoxa ngani kodwa isisusa salo mhlangano yikubana abantu bacele ukuthi thina sibuye sizobachazela kabanzi ngalokho abakhokheli akade belokhu bekutsho kuphephandaba lethu njengebandla thina sima lozulu futhi simela inhlala kahle yabantu lamalungelo abo ukuthi uhulumende kamnangagwa useqondiza udaba lwekuku round lezinduna ubuqotho bakho ngeke kuvele kimi ngeke kuvele kithi njengebandla kuzavela kakhulu kuye uZulu okwethu thina umlando wethu njenge Freedom Alliance yokuchazela uZulu indlela ibandla labo elimi ngayo phezukwalolu daba asifunze abantu into yokwenza bazayenza bona abakubona kulungile asilindeleni wona umgqubelo isizwe ingabe okwethulwa nguhulumende yikho na okufunwa nguZulu thina okwethu sima eqinisweni futhi sihamba labantu asazi ke ukuthi uhulumende umi lobani ehlweleni lakhe
uqakatheke okunganani lomhlangano njalo izinqumo ezizathathwa zizaphathisa njani abantu zizafinyelela yini endlebeni zikahulumende
imihlangano sihlezi siyiphethe khonapha esizabe sikhona ngomgqibelo sike saba khona njalo ekupheleni kaSeptember lapho isikhulumeli sethu akade kungu Dr. Samukele Hadebe kwazothi ke emavikini adluleyo umama uSenzeni Mpofu wabamba omunye ngale ngasenyama yendlovu imihlangano emincane iyenziwa iziqindi ngeziqindi ngakho akusimhlangano wokuqala lo esiya kuwonja lo aso ukugcina angigcizelele ngiphawule ukuthi lo esiya ku umhlangano asumhlangano olula ngoba ukhuluma ngodaba olunzima kakhulu udaba olubuhlungu udaba lombhuqazwe lapho inkulungwane lezinkulungwane zabantu bebathebelele ndlasemiglens abachabalala khona bebulawa kabuhlungu asudaba lolula lolo lunzima kodwa sihlangene sibonisana njengamahlabezulu kuyasombuluka izindlela zokuthi kwenziwani kuyiwa phambili iFreedom Alliance ayikhulumi nje mahlayana izinto ezi engazenziyo yiloba yini ezobotshwa emhlanganweni siza kufeza kuphela ngakho mina ngithi asithini gwaqa sonke kobulawayo emzwathi ngemva kwesithi wo sizohlanganisa amakhanda silungise izinto izinto zonakele bakwethu asilungise nini ngiyabonga dadewethu wethu
hayi lati siyabonga loke ngonkosazana Beauty Ndlovu umsekeli kamgcinisihlalo webandla leZimbabwe Freedom Alliance obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo Imbongi elodumo uObed Dube obesegana emcimbini woze ukuzithokozisa uthi ukhangelele ukunxuswa kweminye imicimbi efanayo ngomnyaka ozayo. Ngesizwe ingxoxo esiyenze loDube.
Umcimbi lowo wawubizelwe abantu abatsha abasuke emazweni wonke into ezazidingidwa ngale kwakukhulunywa ngokubambana kwe-Africa okuthiwa ngolimi lwemzini Pan-Africanism kwazokhulunywa njalo futhi ngezamabhizinisi abatsha ezobuxhakaxhaka bakulezi insuku i-technology kwakhulunywa ngokuthunjwa kwabantu ngokuthathwa kwabantu besiya kwezindaba ethengiswa okuthiwa i-human trafficking ngolimi lwemzini njengoba mina lezi nkondlo ngizenza kakhulu ezokuthi ama-Africa kawabambane abantu abaningi bangilandela enkundleni zokuxhumana ngicabanga ukuthi kulapha ababona khona imisebenzi yami babona ngingumuntu ofaneleyo ukuthi bangamema naye azohaya inkondlo lapho
wona umcimbi ungathi wahamba njani wasitshela nje ngamafitshane ukuthi kuyini kahle kahle owakwenzayo wena emcimbini lo
emcimbini ngale ngahamba ngizilungisele ukuyahaya inkondlo ngangiphiwe ithole ukuthi ngizahaya kabili kodwa ngacina sengenekane owakhombisa ukuthi abantu bajabula ngenkondlo zami ebusene abantu babefundiswa nje izifundiswa ezihlukeneyo ezikwazi umthetho la yonke nje izinto ezikhona ezihlukumeza abantu abacha Emina abantu babesenza ama workshop lami ngaphiwa isikhathi sokufacilitate njalo futhi iworkshop okukhulunywa ngeculture leheritage. Lami ngomunye wayegcizela ngamasiko akithi ukuthi kumele agcine okungakanani lokuthi uqathe okungakanani ukuthi siwagcine lawo masiko.
Ikhona yini eminye imicimbi efana lawonalo okhangelele ukuya khona eminyakeni le elandelayo kumbe wonalo umnyaka ungakapheli?
Iqiniso lihle msakazi, imicimbi engikhangele ukuya kiyo iminengi. Iminengi njalo bekumele futhi ngihambe kwele Cameroon emalangeni azayo kodwa ngihlilwe yisamba ngoba bekuyimicimbi okuzikhangisa okuthiwa i-business expo kodwa eyifestival. Minengi imicimbi engikhangele ukuhamba kumnyaka ozayo, mnengi kakhulu. Kodwa-ke angeke ngiyiqambe bakithi, isiNdebele sithi injaka ikhonkothi iphethe ithambo funa ezinye ziyiphuce. Kodwa-ke imicimbi enjalo minengi kakhulu engicabangela ukuthi ngizayihamba kumbe engifisa ukuyihamba.
Leyo ke imbongi elodumo u-Obert Dube obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uwele nje emhlanganweni wenhlanganiso ye-African Union okuhlaziya ezokuthuthuka kwamazwe omhlaba. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi amagqwetha amela umnumzana Job Sikhala isiphathamandla sebandla le-CCC athi azacela umantshi uTafadzwa Midi ukuthi azisuse kudaba elokuthi uSikhala aphiwe isibambiso se-bail ngoba ehlezi engumuntu owenza njengathi uya Mgweba yena engakathoniswa icala lakhe. Okumanje ke sikhangele ke elisithumele zona ngombiko elisithumela yona nge-WhatsApp.
Studio 7 omuhle njani basakaza abahle alibengelela lonke ngendawo elikuzo khona phela ikhona. Siyabonga izindaba elizethu elisethulela zona lana, siyazizwa mpela abaphawula iqiniso labaphawula ukugula. Abaphawula ukugula kuyibona laba bebandlelezana uPF. Ma ungabe usizwa i-audio yala abantu amapostu lahlukunyezwa lapha egolo ngo-Operation Duty ukuthini bona ma besizinto ezifana lazona lezo. Abantu besuswa yikwini ezweni lapho, okwenza ama-South Africans angasuki ayegcwala kithi kwenziwa yini? Abantu ekhaya kungasekudala kwabe kubhizi kubanjwa inkunzi, abantu abanjwa inkunzi ekhaya bayinziwa yonke le nto le. Akusela mthetho ekhaya, sebebhekelele nje ukudla zonke izimali ezingenayo, zonke imali ezingenayo kwaba sebezigijimisa bona bathi ngogawule labo labochuma yinto sebezigijimisa laphayana ukuthi bona kube yikhona ukuthi badle kuphela. Bakhohlwe ngabantu, abantwana bayarechwa kwenziwa yonke into. Into yangikhona umgabe ekhona konke lokhu okungenziwa lokhu ngoba usazi ukuthi vele uzohlangana nani. Manje babulala abantu babayebophala laba babaziyo ukuthi babaveza ukuthi lina nelibulela uzibani, kuyevalelwa wena ngoba kungela amandla okukhuluma. Hayi kodwa-ke selidumele emansumpeni, bakwazi indlela umgaba aphuma ngayo ukuthi nakubo indlela abangena ngayo bazaphuma ngakhona. Sokudumele emansumpeni bona on the ground bazabe khuluma ngathi into ziright, umgaba lawa engakwazi ukuthi bazomjikela ngaleli last seconds. OJonathan Moyo babesidla naye babefana nabo bona labo gawuli, babekhuluma njengabo gawuli. Manje bakhuluma bekuphi lapho abakhona? Sephila umvundla umuntu yena owayevele ehlonishwa kakhulu, alesesaba ukuthi ma usephile somvundla ukuthi ngezinto sithi chwathi usucabangela ukuthi yinja. Kuyayangisa lokho elikwenza abantu bezanu-PF, kuyayangisa kakhulu vele, kuyayangisa. Noma likhuluma nje livula imlomo uhamba phambi kwabantu ubasela ntunya ngokubulala abantu, kodwa into ezizenzayo aziyayangisa impela.
Studio 7 salibonani, livuka njani labalaleli? Bengisacela ukungena namhlanje kule ndaba yokurechwa kwabantwana abane-8 years baze bathole abantwana. Mina ngelami kwelami side bengilesifiso sokuthi kuba amandla anikezwa abantu umphakathi, ukuthi umuntu oyabezwakele noma umuntu obonakeleyo loba umuntu otholakale esenza khona lokho kurepha kwabantu umntwana ajeziswe ngumphakathi, ajeziswe ngumphakathi. Umphakathi ke wona ma ujezisa uyafaka ithaya kuphela, ujise leyo muntu.
umuntu oyabe engafanelanga aphile. Umphakathi thina kuyabe kufanele sizibambele thina ngezandla. Sibulale lo muntu lo obulala ingane. Angabizelwa amaphoyisa. Hayi, amaphoyisa athatha isikhathi plus ukuyodlala ejele, kuthiwa uyodlala ejele impilo yakho yonke angithi uyabuphila. Umuntu okanjalo akafanelanga aphile. Kufanele nje amandla afakwe kuyizakhamuzi ekuthini khona ma bengezwa ukuthi kulomuntu onjalo noma bengabona umuntu oyenza kanjalo, sithathele bona umthetho ngezayo. Umuntu wakhona akafanelanga aphile, akufanelekanga ukuthi kube lo baba ophilayo, opheleleyo ekhanda, ongenza into ekanjalo emphakathini, enganeni zethu. Bengilesifiso ukuthi kuba umphakathi uzibambela ngezandla.
Cela ibonani basakazi beStudio 7, ngiyalibingelela nabalaleli. Yemfu kuphendula ubaba lo mbekwa nguEngustoni Sibanda lo ocubungule zombusazwe. Eyi wena baba, shiwa dlana kuhle usutha kuzana uPF. Ungambuluzela abantu, abantu akulanda abangayaziyo. Ungaze ukhulume ukuthi hey isisisiko Bulawayo lapha ngoba iyawina, kuyabe kulezinye izindlu ezingaso zindlu ababerejistile. Ukhuluma ukumbulu wakho ngoba uyasutha. Wena nguweke osebenzela isisu sakho, uyakwazi ukuthi uzathi asikuhloniphi ngoba thina siyalilamba, sithwele mayinxa yezekiyo naleyi. Kathesi abantu bayabulawa yizekiyo naleyi. Kathesi kunje emashonale ndingala abantu abalali balala bethunjwe ebusuku ngama-seyidila abantu bezanu PF. Izeki iyakwazi ithule zwi. Kathesi iyala le voters row izeki iyakwazi ukuthi kulesithothi esiningi kulesenza izanu PF ayikaziwini ukhetho. Wena uye kumkhuluma uthi abantu basebenzela izisu zabo. Osebenzela isisu sakhe nguwomela izanu PF. Utshele obani abantwana? Abantu dala bakhulu, abantu bakwazi ukuthi izanu PF ayikaziwini ukhetho eZimbabwe lapha. So uzama ukurobha abantu ucubungula phezombusathi ungumuntu wamanga. Alike lihlonipha abantu, shiwa abantu sathi sithwele nzima eZimbabwe lekhuluma umbumbulu wenu lapha thina kustudio.
Good morning Studio 7. Yeah, u-Angustoni Sibanda lo kuthiwa ngumcubunguli is worse than ogawule nabochuma nabozenzo nabomalaki. Is this worse? Isporore sibili umuntu wezanu lo, umuntu lo into yazikhuluma yazwakali. It's just a zanu surrogate. Umuntu lo walomnyebeleni bezanu. Angikwazi ukuthi umuntu onjalo ukorrect. But ukhanya umuntu wesintwini, angazi ukuthi ulahleka ngamuntu lo. Umuntu lo is totally offside. Lo gawula zaphosa bengcono. Ah, lo is a misdirected bullet. Akwazi lokuthi kodwa uyakwazi ngoba abantu uyafidwa. Kanti bonke abantu ezimabhe sekusiba ngabacubunguli bezombusazwe. Lila Studio 7 likuthatha ngapi ngono ukuthi bonke umuntu lami nginje sekumcubunguli wembusazwe. Kube lo baba lo othi khona singakhipha umnanga kwasifaka uChamisa uzakwenzani. Baba nxa usapotela izanu yakho, continue support your zanu. Maybe yakudlisa but uyakhohlwa, uzokalingathi useSouth Africa, uyakhohlwa ukuthi kwaba wabalekelayo. Kanti manje ufuna singafaki uChamisa, sifake bani? Wena faka ubani? Singafaki uChamisa, singafaka uChamisa siyathi umnankakho wayengcono. Vele ukukhulumelani khonoko? Why not come to Zimbabwe ukhulume lathi ula? Kanye wena wazi lutho la wena baba, vele uyazibhayizela wabegoli. Suka-ke lapho ubuye wena uzolunga. UChamisa vele definitely ngo-2023 uyangena. Uyathanda uthandi. Wena olakho olaye ofuna ngena, sazi ukuthi ufuna ungene bani. Ufuna ungena imali makho ngombubani. You cannot tell us ukuthi singafaki umuntu vele omele angene. He's our only hope. Wena angikwazi ukuthi ihope yakho mani. Ufuna umgabe, ame gebe umgabe abuye angene.
Hey, kuthiwa umnankagwa uzakhuluma. Hey, mina nguvodlosa, nguvodlosa omnyama. Umnankagwa uzakhuluma kusona state of the nation address leyo. Kukhulunywani kwakho umuntu ehluleka kona ukukhuluma nje kwakhona ukukhuluma wehluleka ukukhuluma. Ukhuluma ngathi uyakhwindlula ngathi ngumuntu obanjwe ngamagetsi ukuthi uzakhuluma. Akazi lutho lowo muntu, akazi lutho ngokubusilizwe. Ngimangaliswa yona la madoda ogawule la abochuma. Dlanini kuhle bafowethu lizidlele lithuthe. Ngathi iZANU-PF yinto elungile uqambela abantu amanga. Ayisozi iZANU-PF ilunge, ibulela abantu, ibulela ilizwe kwalina. Likhona lapho liyakwazi ukuthi liqiniso lona lelo. Akunanto enhle ukuthi uyenziwa iZANU nomnanga. Umnanga kwakazi lutho. Ngumuntu owafundiswa nje ngumgabu ucuku olokwalela embusweni. Kambe kuyini angakwenza okuhle? Izandla zigcwele igazi. Bonke laba bantu ababulawa ngumgabu anti ngunye owayethunywa. Lina libhizi lithi ye new dispensation. Uhulumende kamnanga kwasenze lokhu nalokhu. Akula into nxa ivele imbi imbi madoda. Bogawule dlala kuhle uzithulele. Udrayivele ye-Ford Ranger yakho kubhubhuba kunika i-GDC. udrivele kuhle imoto yakho hayi ukuthi uthi khona abantu bezimbabwe bahlezi kuhle ye inkathazo ezikhonayo ngama-sanctions vela kulama-sanctions kuhluleka ubusa ngato silathi linikana amaplazi nanikana linalod inkalakatha zamaplazi abantu labo iphovo lathatha la ithi xhomfe labanikwa ngama-pispispispispispis into ezingananamsebenzi umuntu angeke akwazi nokulima ama-eka amathathu kuthiwa umhlaba siwuthethe sikhululekile liqamba amangala izinikile lini umhlaba oyiwozathathwa ngabantu ye ulidifendani lowo mhlaba wenu kuhle kodwa vele kuzaze kufike ngaphi kade kuthiwa noma ingungu nayo ungaze uyizwa ikhala anti icina idabuka ngabona sebeseqa kakhulu iyabe izadabuka ingungeni yezana lizabona-ke ngalelo langa kathi lithi kuzahlala kunjalo.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, igqwetha elitshutshisa udaba lokusa amaphepha aqakathekileyo alemfihlo yesizwe emzini kaMnumzana Donald Trump wayengumongameli wele Melika linqume ukuba lolu daba kumele luqhubekele phambili. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba uTrump eyazise ukuba uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli oluzayo. Kodwa abasekeli bakhe ukugoqela labo abancintisa kukhetho lwama-midterms besekelwa nguye uTrump banqoba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mr. Gandhi, le indaba yokuthi abantu laba kade befakwe nguTrump ezindaweni zokuvotelwa bakhanye bephumelela bencinta abanye indaba esabekayo kakhulu, indaba ehambelana lale siphendulane ngayo e-democracy. Ngoba abantu abebekhethwa nguTrump ngabantu abavumelana laye ukuthi ama-elections edlulala ne-presidential elections uTrump kancintangwa waqilibezelwa. Yilabana abantu abavumelana labantu abahamba ngo-January 6. Abanye bangikhona ngabaka-January 6 abahamba bayabhidliza befuna ukubulala ama-members e-Congress lo Vice President Pence ukuthi kungasertifywa ama-elections ukuthi uBiden winile. That's very dangerous ukuthi abantu abanjengabona labana bayavotelwa ngumuntu bawine. Kodwa mina njengomuntu engithi ngi-minority kumbe engilaziyo ikhiwa kumbe umlungu kuntshela into eziningi ukuthi ekuqaleni ngabe kuthiwa vele abantu babehlolisisa sisizwa izinto ezikhulunywa nguTrump kumbe izinto ezenziwa nguTrump. Sasingasoze sibe lo President Trump. Into eyenza ukuthi sibe lo President Trump labantu bona laba abalokhu bevotelwa kusitshengisa ukuthi i-America imi ngaphi. Bakhona abanye abantu abavotela bona labo bantu abangafuni democracy, yibo abavotele bona labana abantu kumbe abantu abangafuni abanye, yibo bona bana abantu abavotele bona labo abantu bakaTrump abawinileyo. Abantu abangafuni ama-immigrants, abantu abangafuni abantu abavela from lapho esivela khona thina, abantu abangafuni abantu abavela kwezinye indawo, yibo abantu abavotele abantu abaka Trump. Very dangerous situation emelisethu sethini esihlala kulona leli lizwe. Kodwa ukuthi uTrump angabuya wine futhi abe ngupresident wakuleli lizwe, hayi lapho ngala, ngoba abantu bangikhona bona labo kaba baningi ukuthi bangavota uTrump abuye lembusweni. Ngesikhathi kusiyavotwa ngo-2024 sebe sesimsuthi uTrump. Abanye samsutha kudala but ababe sebemsuthi babe sebebaningi kakhulu ngoba kasoze avala umlomo, kasoze ayekele ukukhuluma into ezidlula uzabanye, uzaqhubele kwenjalo. La macala azabe luku emnamathela esehla engamnamatheli kokuphelisiwa aqalisa amanye, amboni ukuthi angabuyela futhi ukuba ngupresident. Hayi, kumbe ngo-2024 nxa siphilile sizabuyela kuleyo ndawo, Mr. Gandhi, kodwa angiboni ukuthi angaweni majority.
Lo-ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe. Ake sikhangele amaqembu azadlala kumdlalo wenguqu yeFIFA World Cup 22 lamhlanje akusibaya sika Group B lo A. Emdlalweni wokuqala ele Wales lizadibana lele Iran, kuthi ele Ghana libhekane lele Qatar. Ele Netherlands lizanqikilana lele Ecuador, kuthi ele England lidibane lele Melika emdlalweni okhangelelwe ngabanengi, ngoba ele Melika lihlala lingelinqotshiweyo emdlalweni yalo yakuqala eWorld Cup. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo lilo ntungamile inkomo. Mina nisathatha ke ikhefu. Lingasizwa njalo ngendaba zika 7:30 ntambama. Libe lempela sonto elijukela.